Kwa hizika tisenda baku VOA Ndebele.
Wana mgela wa Studio 7, saka 15 Ngongwengwezi 2018, Muzita Ndegile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Umongameli wezapho umnumzana Dumiso Dabengwa uthi ibandla lezana uPF lokhu limkhothaza ukuthi axhasane lalo. Kodwa yena uthi kasoze yakwenze lokho ngaphandle kokuthi ibandla leli livuyisele impahla yonke yebandla lezapho eyathunjwa ngesikhathi sombhuqazwe wegogorawundi.
Inzalo kayisela ndaba. Ilikho umgabe watshela ama-veterans awezandla wathi kina seliphelile lini. Ebaphothele egangeni yikho bacaphuka abafana labantu amagerila yona lwimpi sokuthiwa hambani lasandabalani.
Elinye lamalunga edale lephalamende kwele South Africa umnumzana Mduduzi Manana kungenzeka alahlekelwe isikhundla sakhe lesi ngemva kokutshaya isisebenzi sakhe sendlini sesifazana esidabuka eZimbabwe yenkosazana Christine Wiro.
We have never heard of cases a child man about the wife to get abafazi. I think this man should really go to jail because he came here to see him and ukuhlukumeza abantu because yakwazi ukuthi abantu labo ngabala mandla ukuthi bembisele. Akukapheli inyanga eshaya umuntu sephinda futhi njalo.
Izakhamizi zakombimba ePlumtree zikhala ngokulahlekelwa ngamabele emasimini ngemva kokuba osobhuku bevumele inkomo ukuthi zingene emahlangeni lanxa isikhathi sakhona besingakafiki.
Ubukhokheli bolabo ngokwabo la ngenxa yepolitiki indula ifaka osebhuku babo and osebhuku maso kurholwa khonokumumbi oholwayo sabachiywa yibo abakuqala abafakwayo. So uzathola ukuthi osebhuku bonke ivili la indula iziphala zigcwele ngomumbi onalo oholwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli wezapho umnumzana Dumiso Dabengwa uthi ibandla lezana PF lilokhu limkhuthaza ukuthi axhasane lalo. Kodwa yena uthi kasoze akwenze lokho ngaphandle kokuthi ibandla leli libuyisele impahla yonke yebandla lezapho eyathunjwa ngesikhathi sombhoqazwe wegogorawundi. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma lebandla lezana PF ngalolu daba esilethulelwa ngu-Anastasia Ndlovu.
Udabengwa utshele amalunga ebandla lakhe emhlanganweni ngempelansonto ukuba usekhathele yikulandwa ngamabandla ezombusazwe befuna amanyane labo ikakhulu abezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi naye ngomunye wabaseke bamcela kodwa lokhu emi ngakutshela umgabe ukuthi kakuqale ngokukhulunywa ngempahla abayithumbayo abezanu PF isakhokhelwa ngumnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Dabengwa uthi izanu PF kumele yazi ukuthi izaphu ayisoke yafa yafana layo.
Izanu kayisela ndaba. Ilikho umgabe watshela ama-veterans awezandla wathi lina seliphelile lini. Ebaphothele egangeni yikho bacaphuka abafana labantu wathi vele selikhulile selibadala yikho imihlangano ayisesiba labo kwakuthiwa i-youth kwakuthiwa i-youth what
interface
youth interface amagerila yona lwimpi sokuthiwa hambani lasandabalani nesisedukazi lesiyani esingugresi sabathethisa ama-veterans. Nakho sehlukile kakhulu singeke safana lezano ungasilinganisi lezano izaphu izaphu ezwayo.
Ukungaphathwa okulinganayo kwabalwa impi yenkululeko libandla elibusayo phakathi kwababekuviyo lebutho elezipra lelezandla udabengwa uthi akumphathi kuhle. Inengi labantu ababotshwa bahlala emajele okweminyaka ngesikhathi sempi yenkululeko ababephansi kwenzaphu lebutho lezipha lokhe bengakatholi imali eyatholwa ngabanye babo ababekuzandla. Umnumzana Ndondo Dube wabangaphiwanga lezi mali ethi wacubungulwa wathenjiswa imali ngomnyaka ka-2003 kodwa lokho engakayitholi kuze kube lamhlanje.
Mina kanzange ngempini ngangilichova khonapha ikhasi kobula khonapha ekhaya. Ngaze ngadithenwa indawo zonke lezi ngaze ngaqeda i-detention yami ngikhona lapha ekhaya. Ngaze ngayavedwa mhlalela ngamvedwa. Yikho kanzange ngithole lutho. Ngicela ukuthi imali yami linginike ngoba ngasebenza umsebenzi omkhulu kakhulu. Njalo ngilabanye abantu abangazange baphiwe ilungelo labo kodwa balama veterans papers balawo abanye abalawo ukuthi uhulumeni akunanzelele khonoko ukuthi njobe sekukhona kasinike imali yethu.
Ezinye inkokheli zebandla elibusayo zivumile ukuba sekukaningi becela uDabengwa ukuba aphenduke kuhulumende kodwa uyala khona ukukhulumisana labo esithi kakukhulunywe ngempahla eyathathwayo kuqala okuludaba olungeneliswa ukulungiswa inkokheli ekuZANU-PF okwamanje. Iziphathamandla zeZANU-PF zalile ukukhuluma emoyeni ngale mizamo yokukhuthaza uDabengwa ukuthi aphindele kuhulumende. Ngemva kwempi yenkululeko, ibandla elibusayo leNZAPHU abasebenzelana ngakuhle lohulumende kaMgabe owayecala umongameli weNZAPHU uJoshua Nkomo ngokufuna ukuhlamukela uhulumende wakhe. Umoyi uNkomo wazingelwa libandla elibusayo ukuthi impahla zeNZAPHU bazithumba kuze kube lamanje. Lezo mpahla yizo uDabengwa athi aziphendukiswe kubanini andubana laye angene uhulumende kodwa angaze angene imihlangano yeZANU-PF ngeke ayingena ngoba ezangena uhulumende eyizaphu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi lithi amabandla ezombusazwe awaqhubi kuhle ukhetho lokudinga abazancintisa ama-primary elections. Ake sizwe umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF, umnumzana Oscar Ncube, kanye lomnumzana Fortune Mlalazi webandla le-People's Democratic Party, elikumanyano weZimbabwe Rainbow Coalition, bexoxa loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Umnumzana Mlalazi usungula lingxoxo.
Savumelana ukuthi into ye-primary election yinto engeke isebenzele kahle ngoba kunabantu bethu ukuthi badlephane balwe. Sasesiya kunto esithi khona yilokhu zen yi-consensus. I-consensus layo iyingxenye ingezinye izinto ezingasetshenziswa ku-democracy. Kanti bayakhulumisana, bahlaliswe phansi, ba-interview, create i-panel eza-interviewer, iscore ama-points. Umuntu ongani uyazwisisa lokho esikhuluma ngakho either kusecouncilini u-understanda i-local government ngulo u-understanda ngcono. Umuntu u-understandayo nge-House of Assembly legislator ngulo. So yiwo ama-processes ayenzakala ku-PRC lapho i-PDP eyingxenye khona. So sakhetha or sabona kungcono ukuthi siye ku-consensus than i-primary election ngoba sesibona i-primary election abanye bakhipha izimali abanye batshaya abanye akusincedisi njalo kakwakhi. So i-primary election sathi ekuceleni layo.
Ye, siyakuzwa kakhulu lokuthi siye kubaba Gawule. Baba Gawule, singacina laphana-ke usithi eyi ukhetho zanga lokukhangiswe kuhle ngesikhathi kusenziwa ama-primaries njalo siyabona kulabanye ababenqotshiwe asebengani sebenqobile kathesi. Kuwe kathesi kuhamba njani njalo labanye kungani kume njani?
Ye, okukhona ukuthi kube i-commission, kule commission thina kwezanu-PF ekhangelana ezokhetho eyiyephethe kwezokhetho. I-commission leyi ye enza wonke umsebenzi ibisireporta kubukhokheli bephathi. Ngokunjalo okukhona ukuthi lapho kwatholakala khona kuyukuthi abantu babethe bona hhayi lapha kuhambanga kuhle kuze nezindawo ezinye zakhona sokuthi zezithe zakhangelwa kwathiwa kuphinde njalo kuphindwe kuvotwe kabutsha kuyavotwa nje kabutsha kuze nezo zigaba. Ngokunjalo sokulindelwe ukuthi impumela yakhona izaphuma injani kubonakale ukuthi kuhambe njani. Kodwa lokho okunye ukuthi abanye kade bemobile sebetinde baphendula baba njani kwesinye isikhathi engakulinganisayo ukuthi umsango angali endaweni yakhe ube kulo munye ophikisana laye owayethwa umobili kodwa kade sephele na hayi kasanjeni sethi wama eceleni ukuthi umsamba usethiwa nguye ozamela iphathi
bona konke baba Gawule azofeja feja lo ukuthi shwa uchayiwe phela phela uzungena ke kuhamba njani kona
ningazi ngabona umuntu ongaba ngcono ukuthi abe nguye ongathi ukuthi kuhambe njani nguye umnikazi wendaba umsangwa lalo undoda lo onguye owithdrawile okuthi engase withdrawa nguyibo abantu abangaba lolwazi olungcono ukuthi indaba yini njani
sicela ubambe khonapho silo baba u-Oscar Ncube usecingweni khonapho baba u-Oscar Ncube kunjani
ngiphilile inkosi yami njani
isiphile kakhulu wena ubona njani udaba vele uloma primary elections
okokuqala ma iphathi zonke kangikhombi MDC kumbe izani noma i-MRP okuqakathekileyo ukuthi amaphathi wonke kavumele ukuthi abantu bazikhethele ukuthi bafuna abani abantu mabangafowadwa ebantwini bakhethele ukuthi nangumuntu wokuthi limvotele uhluphe lona lolo kuvotela abantu abangelamsebenzi sokuyukuthi indawo babagijimela ukuthi kuyaqhatshwa bazuza imali abangasoze bamele abantu abaza kuthi ma sebevotele bahambe balobe bazobuye mhlana sokuvotwa futhi so kuqondile abantu kumele bazikhethele iphathi mayingakhetheli bantu umuntu okumvotela
bangabakhethela abantu kuyahamba njani
uhlupho yilona lolo lokuthi ma bengamfuni abanye sokumele bathuthe bayivotele enye iphathi ade bengekho kuyo sebelimele bona labo sebesithi bona bafuna umuntu wabo abamfunayo okuqakathekileyo yinto esisilimazile izindawo zonke siyakhethelwa noma kuyizani esigabeni seni likhethelwe yi-MDC likhethelwe so okuqakathekileyo ukuthi thina ngokwethu ezigabeni zethu siyabe sisazana ukuthi lo ukhuthele kangakanani lo uyisiphoxo kangakanani so umuntu ovele yisiphoxo esigabeni ukuthi limthathe limbeke emsebenzini wokuphatha abantu kakuhambelani uzaxhwala okwedlulisa amalawulo okuqondileyo ukuthi kakubekwe umuntu olalela abantu ozasebenzela abantu oza kuthi akhalinyelwe alalele ayikhona lokho kwezana ukuthi mase sibakhalimela le MDC somele ukuthi bekuchayele ukuthi indaba ukhalimele umuntu wabo akaphambanisanga orongo nguwe umuntu ophambanisileyo umele atshele ukuthi lapha mhlobo wethu uyaphambanisa
laba ngabakhulumeli uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitani zithi ukwethekelela kwenkokheli yomanyano wamabandla aphikisayo e-MDC Alliance ezivalisa umongameli wayo umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana David Coulthard kanye lomnumzana Tendai Biti ngeviki ephelileyo akubasuthisanga okungenza ukuthi babuyele ekhaya ukuyavota kukhetho oluzayo. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspanda uxoxe labanye babo eBilitani.
Umnumzana Chamisa lequla lakhe benze imihlangano embala lenkokheli zikahulumende weBrithani. Njalo bahlangane lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi bekhuluma ngokhetho oluzayo. Umnumzana Sibusiso Mabuza uthi yena wahle wacatshulwa ukuthi umnumzana Chamisa wayekhuluma ngolimi angalizwisisiyo.
Hayi, yabona mina uChamisa wabuya la uhamba eBradford. Wahamba wa-adressa ngesihlobo sakhe. Hayi, hayi, kuna pana wahle wanginyangisa, angingeke ngivotele umuntu ongacabangela abanye abantu ukuthi abezwa esinye isihlobo. So mina hayi, angikho lapho. Angeke ngivotele mina Chamisa.
Umnumzana Ndabanyoni uthi umnumzana Chamisa usenemncinyane kwezombusazwe.
Hayi, bakithi umphakathi sijama ukuthi kuzile lapho into zabo ezikachamisa lapha simbona ekuye UK lapha ezokhuluma ngendaba zombangazwe sibona ukuthi hayi usase ngumfana omncane nje wezepolitiki njalo nje hayi lokuphosisa ungathi kungukwandile lapha kuchamisa ngoba hayi siyabona ukuthi so hayi othi nje sizovota nje sizovota uchamisa hayi wamanje ngathi kuza sicheza mbijana sasoze sibuye ekhaya sizovota wamanje.
Iningi labantu lethu umnumzana Chamisa enganqoba ukukhetha oluzayo kodwa ngeke abuse. Umnumzana George Sigaoke uchazisa lombono.
Khulumile wanza ama-rallies njengawenza ekhaya. Wahamba wayakhuluma ku-hardtalk. Kodwa ke into azikhulumileyo zingeke zangenza ukubana ngiye ekhaya. ngikwazi ukuthi akunalutho oluzaguqula ngenxa yokuthi omnangagwali namabutho akhe abasoze bamvumele ukuthi abuse. Kuzahlala nje kunje njengoba kwakunjalo ngesikhathi sikamgaga. Hayi, mina kangiziboni imbuyela ekhaya okwakhathesi.
Uxoxa lomsakazo we-BBC kuhlelo olubizwa ngokuthi Hard Talk, umnumzana Chamisa uzibone esenkingeni ebuzwa imibuzo elukhuni egoqela ubudlwangudlwangu kubandla lakhe kanye lokuthembisa uZulu kuma-rallies. Iningi elithi akungeke kufezeke kwele Zimbabwe. Usolwe ngabantu abaningi ngokungaphenduli kuhle imibuzo kulolu hlelo. Kodwa abasekeli bakamnumzana Chamisa kanye leziphathamandla ze-MDC Alliance ezigoqela umnumzana David Goldhart nomnumzana Weshman Ncube zithi umnumzana Chamisa uphendule kuhle imibuzo. Abanye njalo bathi intatheli ezindaba ebexoxisana naye umnumzana Steven Seka ubelukhuni njalo emeyisa umnumzana Chamisa. Kukanti abanye bathi kuvele kubuzwa imibuzo elukhuni kulolu hlelo. Udaba lolu lungenelwe ngusikhwicamfundo umnumzana Jonathan Moyo, yena obesekela umnumzana Chamisa esithi kusukala ukuthi uhulumende weBrithani ufuna umongameli Mnangagwa anqobe kukhetho. Kodwa uhulumende weBrithani ubikwa ephikise amazwi kamnumzana Moyo esithi kalanhlangothi alusekelayo kwezombusazwe njalo yancedisa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Singakasingeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkosana yeBrithani uPrince Harry olungiselela ukutshata lonkosazana Meghan Markle bathi bacela ukuthi umphakathi ubahloniphe. Kulandela umbiko oyethulwe ngumsakazo wokuzithokozisa weTMZ othi uyise kaMarkle kasoze aze emthimbeni wendodakazi yakhe eKensington Palace ngomvulo ebusuku. Kodwa umbiko ophuma eKensington Palace awuzange uphike kumbe uvume ukuthi ngempela uyise kaMarkle engabe ekuchilo lokho. Inkulungwane lenkulungwane zabantu abampofu lezisebenzi ezithola iholo eliphansi, abezinkonzo zokholo, nabalwela amalungelo oluntu eMelika baphatheke kuhlelo olwasungulwa ngumoyi umfundisi Martin Luther King Jr. olokutshengisela olubizwa ngokuthi yi-Poor People's Campaign Civil Disobedience. Umkhankaso lo uzathatha amalanga angamachumi amane emadolobheni angamachumi amathathu. Elinye lamalunga edale lePhalamende kwele South Africa umnumzana Mduduzi Manana kungenzeka lahlekelwe isikhundla sakhe lesi ngemva kokutshaya isisebenzi sakhe sendlini sesifazana esidabuka eZimbabwe. Unkosazana Christine Wiro. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba ngogcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
IParliament yakwele South Africa ithi phakathi kokuhlolisisa insolo ezilethwe kuyo ngokuziphatha kwelunga ledala leParliament lebandla libusayo leANC umnumzana Mduduzi Manana. Umanana kubikwa efuqe unkosazana Christine Wiro kakubi emethesa umlando wokuvulela izethekeli ukuthi zingene emzini wakhe ngaphandle kwemvumo yakhe. Le yinto engaphathanga kahle unkosazana Wiro okwenze wayavula icala lokutshaya enkambeni yamapholisa. Lokhu sekudala ingxoxo mpikiswano elizweni lonke enhlanganiso eziningi zisithi umnumzana Manana akajeziswe. Olutsha lwebandla le-ANC luthi akakhijwe ePhalamende ngoba izenzo zakhe ziyayangisa. Ibandla le-Democratic Alliance lona-ke lithethe lolu daba yalusa kukomiti ebona ukuziphatha kwamalunga edala lePhalamende okuyiyo esihlolisisa ngokuziphatha kwamanana. Lolu daba seluphinde lwathukuthelisa abaningi ngemva kokuthi unkosazana Wiro ephinde wayakwesula icala belethesa uManana. Osokulandelwe inkulumo yelizwi elizwakala lingelikamanana ethembisa unkosazana Wiro ukuthi uzamnika imali ngokuhlukumezeka kwakhe.
I can give a consolation to her. We must tell the commander and then we go and sit down for a consolation. So that's the consolation that I'm...
Ngingamnika okungamduduza ekuhlukumezekeni kwakhe. Ngingatshela umphathi wamapholisa bese sihlala phansi sibone senzeni. Yiyo induduzo engikhuluma ngayo. Ngithi kuye, khangela mama, niyazi ngisebenzele amaviki amabili kuphela kodwa ngizimisene ukupha induduzo bese siqhubeka ungisebenzele.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lubehle Banda uthi uyasekela ukuthi uMnumzana Manana ajeziswe ngoba kukhanya uyabeyisa abesifazane.
We have never heard of cases a child man about the wife together abafazi. I think this man should really go to jail because the case are case civilly and kuhlukumeza abantu because uyakwazi ukuthi abantu labo kabala amandla ukuthi bembisele. Akukapheli unyaka eshaya umuntu usephinda futhi njalo. So ngicabanga ukuthi hayi lo muntu lo kavalele ejele. Asibafuna amadoda anjalo kusociety.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Stan Lovo.
Umuntu vele ushayelwane. Umuntu uma efamalisile uhambe emaphoyiseni umbophise. Uyi-example embi, you know. Mali ngamadoda enye indoda yenza njalo. No, akukho right. Ngoba vele umfazi ushayelwane. Into kumele siyibuze uManana nale ukuthi evele echayelwane.
Akusikho okokuqala ukuthi uMnumzana Manana azithole esebhekane lecala lokutshaya owesifazana. Nyakenye umthethwandaba umthole lecala lokutshaya abesifazana ngesikhathi benathi utshwala. Melesiro 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Izakhamizi zakomphimba ePlumtree zikhala ngokulahlekelwa ngamabele emasimini ngemva kokuba osobhuku bevumele inkomo ukuthi zingene emahlangeni lanxa isikhathi sakhona besingakafiki. Omunye wezakhamizi lezi uMnumzana Mokhi Ncube utshele untungameli inkomo eStudio 7 ukuthi uthukuthele kakhulu ngalokho.
Ukukhokheli bakhona bonke bu-upside down lapha umbimba kulobuchapa obunye singabaziyo salima izulu lahamba from there labuya saqala ukulima ngezi 7 February. Yikho ke sisethuka indlovu, well indlovu zasixolela sibili lonyaka bezilokhu ziziphendukela esidakeni. Isimanga yibukhokheli obukhona la into esikhala ngayo kakhulu nguye umbimba yena ngokwakhe ngani ngoba thina asikwazi ukuthi kwenzakalani. Kulabo sebhuku bakhe abafakayo uyazi ukuthi osebhuku ngokufakwa abokudla kakhulu yiba basiphambanisa amasiko ethu abakwazi inkomo semahlangene zisidlela nje umumbu uyazi into fresh amachapazi futhi silethe manga esinye esinzima entungamile.
Ukwenza kale njani khonokho asikafiki kodwa yini babuncube isikhathi samahlanga?
Isikhathi samahlanga kasikafiki. Isikhathi samahlanga nguJuni ngendlela esalima ngakhona. Abaphathi bafanele bebekwazi ukuthi khona kumazi kangakanani. Akukhali mina ngedwa abantu bonke but into engiyinanzelelayo ubukhokheli bolabo ngokwabo la ngenxa yepolitiki induna ifaka osebhuku babo elosebhuku maso kuholwa khonoku mumbu oholwayo kabachiwa yibo abakuqala abafakwayo. So uzathola ukuthi osebhuku bonke even la induna iziphala zigcwele ngomumbu onalo oholwayo obufanele ukuphiwa abantu. That's why bengasela ndaba lomthetho owendabuko yethu ukuthi vele bafanele bephathe abantu kanjani, betshela abantu labantu lomuntu ongenisa inkomo emasimini nomuntu abhadaliswe kanjani. So sebekhangeleza ukudla bona ngokwabo.
Bona bosobhuku okhala ngabo yibo abamele batsho yini ukuthi inkomo sokumele zingene emahlangeni, yibo abaphuma la leso sinqumo?
Isinqumo sikhona ntungamile savela komadlambuzi ukuthi khona inkomo zingena ngoJuni 1. Yikho ma inkomo zingena emasimini sisiyamangala kibo osebhuku. Bazasitshela even osinia, silo sinia wethu omunye ukuthi angumapha mathi siyamtshela ukuthi hayi omunye lomunye ngazibonele awuzangina muminda ye. So asikwazi ukuthi kutsho ukuthini khona ngale nduneni kukhamisile ibhagani yakho likhamisile kuze kuye khamise ebhale lapho esihlala khona. So yibo abaphethe umthetho ophuma kuchief esawugwetshelwayo lanyakenye inkomo zingenile. So kasikwazi yibo mpela abaphathi bomthetho ma udlele uhambe uye mangala pho noma usesiyamangala kala ndaba kabakwamukeli ngoba bayasutha.
Wena ungathi ulahlekelwe ngamabele anganani?
Mina ntungamili ngibona ngathi bengilime 7 February. So indima ebengiyilimile beyingifolo engu-8 eyomumbu omunye omuhle omangalisayo bengicabangela ukuthi at least kuzaphuma vele bekuzaphuma wona amadrama at least 4 noma 5 endimeni nale khula. Umlimisi wake wabuya sibili wazokhangela ngisalimile kahle kahle umuntu ebengisawudla amakhomane wona impela abe phansi phezulu siphosala ngawo
umonakalo okhuluma ngawo ezinye izakhamizi lazo zilahlekelwe okunganani
ungathi nje isigaba sonke silahlekelwe pho akuyathola ukuthi khona bomama abanye abangaholiyo badlelwa so phela into leyo intukamili izwisa ubuhlungu uzwa ngithi ngifuna ukukhuluma izwisa ubuhlungu abantu abadala badlelwe kungala lapho abazakhona but iproblem ekhona ikuthi umumbu loholwayo ngabantu abadubekayo uholwa ngosebhuku kuqala osebhuku yibo abaphiwayo that's why bengathela nembeza ebantwini badlelwe ngokuningi kakhulu mpela impimba yonke ngenxa yokuthi hawu umumbu ibithaphuza khona so osebhuku iziphala zabo zigcwele that's why bengathela ndaba lamasiko
Lo ngumnumzana Mokhi Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Ngenela silethemba liukholisile libuzawuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 ukuziphetha ezalamhla nanzi ebezikhokhela umongameli wezaphu mnumzana Dumiso Dabengwa uthi ibandla lezanu PF lilokhu limkhuthaza ukuthi axhasane lalo kodwa yena uthi kasoze akwenze lokhu ibandla leli lingabuyisela impahla yonke ebandla lezaphu eyathunjwa ngesikhathi seGugurahundi Elinye lamalunga edale lephalamende kwele South Africa, mnumzana Mduduzi Manana, kungenzeka lahlekelwe isikhundla sakhe ngemva kokutshaya isisebenzi sakhe sendlini sesifazana esidabuka eZimbabwe. Sizwile izakhamizi zakomvimba ePlumtree ukuthi zikhala ngokulahlekelwa ngamabele emasimini. Ngemva kokuba osobhuku bevumele inkomo ukuthi zingene emahlangeni lanxa isikhathi sakhona singakafiki. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.